Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando noGawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka ingxabano kubandla le-CCC kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe kunye lamakomiti.
Ayilokhu ngamanga aluhlaza Joko, akunanto enjalo, akuzange kufakwe imigoqo, njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama-recourse nxa kungaba lo muntu ovotela omunye.
UZulu sele ebambe ongaphansi kulandela ukwethulwa kweluhlu lwabaphathintambo i-cabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe lomzukulu wakhe.
Ngiyokuguqula inotho mbe ngiyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe ku-cabinet.
Okunye okudanise abanye ku-cabinet le yikuthi kulabantu abalutshwana abadabuka ezabelweni zeMandebeleni.
Yes, abanye bathi abantu bemathebeleni balutshwane ku-cabinet. Kodwa uphinde ubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista andi bekhetha bephathi yakhe abawinileyo. So bavele balutshwane abezanu-P F abawina emathebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuqhamuka ingxabano kubandla le-CCC kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe. Amanye amakhansila atshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi bengayekela ukuvotela umnumzana David Coulthard ukuthi abe ngumeya lomsekeli wakhe umnumzana Donaldson Mavuto bazaxotshwa ngohlelo lwe-recall. Amakhansila la acele ukungavezwa amagama athi okunye okubacunulileyo ukuthi kukhethwe abagcina isihlalo bamakomiti e-council abangayisibo bakobulawayo. Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza ukutshaye indiva lokhu.
Ayilokhu ngamanga aluhlaza Joko, akunanto enjalo, akuzange kufakwe imigoqo, njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama-recourse nxa kungaba lo muntu ovotela omunye. Mbona ngani ikuzama ukuthi into enziwe ngendlela ehlelekileyo ebukwa umhlaba wonke ukuthi leyo nto ithole angani ukungcola, angithi? So asithandi ukuthi singcolise umsebenzi omuhle owenziwe ngabanye. Into ekhona kubizwe ama nomination phakathi eCity Hall. Kwatholakala ukuthi u Senator Councilor usodolobho u David Coulthard uqanjiwe. Kwatholakala ukuthi nyo seqanjiwe. Right. Uthe seqanjiwe laphana kwaye kuthiwa ama secondaries. Ama secondaries abantu abaselelayo. Kwatholakala ama secondaries. Kwazobuzwa ke ukuthi ukhona yini ongabe ethanda ukuthi aqambe omunye umuntu kwabe uselakala. So lokho ukuthi kuthiwa abantu bayalisa siwe amboni kuliqinisa. Into ebivele isobala yikuthi nxa kade kulomunye umuntu obele efisa omunye ukuthi athathe leso sikhulu, bembona ngani yikwesaba ukuthi umuntu lo ubeyadliwa kukhetho. Ukuthi nxa ungama lo David Coulthard ube losekelo olukwanileyo, amakhansela amaningi ebemsekela. So mbona la abantu babethukile baswela indlela ukuthi bafake owabo umuntu behlulekile ufaka wabo umuntu sebeqamba amanga bethi besithi uthiwa bethuselwe ngendaba zama-recalls.
Njalo sizwa kuthiwa kulokhu khonona ngendlela okukhethwe ngayo abagcina isihlalo bamakomiti, kuthiwa lakho bekufana lendlela okuthiwe bekhethe ngayo bengayekela bebetshelwa khonokho okuthiwa bazaxotshwa.
Lokho ngiyaphinda futhi ukuthi ngalisilo qiniso, lokhu yikuzama ukungcolisa into ehlelekileyo, umsebenzi ohlelekileyo ngokwaneleyo umsebenzi obukekayo owenziwe ngamakhansela akobulawayo. Into ekhona ukuthi wonke umuntu ukhululekile ukuthi aqambe umuntu afise ukuthi abe khona. Kodwa engibone ukuthi kwesinye isikhathi abanye bebengasebenzanga phambilini kwesikhathi ukuthi bethole usekelo. So osokwenzakala ukuthi nxa sebedliwa sebezama ukuthi bethole izizathu ezokuthabisa abangani babo. Lokho alisilo qiniso, njalo into esikhuthaza ukuthi nxa kuye kwaba lomsebenzi onje sibe abantu abajabulela umsebenzi omuhle owenziweyo lokuthi sibe sidinga insolo lapho ongamelanga khona sithole leyo nsolo.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa esikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kusenjalo umnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo ekubandla le-CCC utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi sekulomeya ongumlungu lo msekeli wakhe ongadabuki esigabeni semandebeleni ngenxa yokuba nguntando kayiphikiswa kamkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
David Coulthard ayisuye wafuna ukuba ngumeya, njalo uChamisa ayisuye wamfunayo. Thina labe-Civic Society sayisivumelene ukuthi at least kasinikwe ithuba lokuthi sizigedele umeya lo-deputy meya. UCoulthard kakunamuntu one-problem laye obulawayo. Manje into esiluhlupho ikuthi yena uColdat engakangeni uyasunga esongela ikhansili esongela icorruption engakangeni. Konke lokho kuhle kwethusa abantu bakobulawayo. Uyakwazi ukuthi amakhansila abengawe NDCCC yena la NDCCC sonxayela esehlasela amakhansila ethu engakangeni. Siba lokwethuka kakhulu ukuthi kanti ujongeni ngoba ngendaba zepolitics besikhangele ukuthi omunye umuntu ozacriticize amakhansila ethu ngowezano. Hathi yena sisebenze laye ube yi-senior leader, yikho esimesabela khona. Okwesibili, thina silokudanga njengobulawayo. Asisela meya wesiNdebele, asisela deputy meya wesiNdebele emzini wamakhosi. Lokho kuluhlazo olukhulu. Eku-right ye uCoulthard abe ngumeya, bese kuthi lilo olandelayo laye abe ngumuntu wesintwini ngoba baningi. Hayi lapho besingabe sihlezi kuhle lathi yena uDumisani Nkomo bekuqondile ukuthi abekele kumbe silabo edwini, silabo sikhululekile moyo. Nxa sokuyaba le-directive ukuthi asisela meya wesiNdebeleni, asisela deputy wesiNdebeleni, konke sokuthiwa kusuke eHarare singabantu bebandla, kodwa hayi lokhu kubi, kusiphathe kubi kakhulu.
Umcijo wakho wakuqala uthe kuyethusa ukuthi ubuya esonga umnumzana Coulthard esithi inkohlakalo lokhu lalokhu. Kuyini okwethusayo nxa kuyikuthi ufuna ukulungisa okuhluphayo?
Okuzasihlupha sesithe sabona ukuthi laba bantu kabameli thina, kufane bayicela imvumo ngakho konke okwenzakala eHarare. Kanti thina besibanga ukuthi ngabantu esizabe besibathuma njengezithunywa zethu. Lokhu sokuthi kwabasebala ukuthi thina njengabantu bakobulawayo asela control over these people. Sizabona ukuthi sizenze njani ukuze ubulawo ube back ebantwini bakobulawayo.
Kodwa okwenze bagcina bevotelwa bengaphikiswanga kuyini?
Kube nzima kakhulu abantwana abangamakhansila ngoba kimi bancane babethwele nzima betshelwa ukuthi ozaka kuvotele omunye umuntu ongashiyo lowo okhithiweyo ubukhansila kuyaphela.
Ubona ingani bazaqhuba kuhle yini umsebenzi? Singabona i-service delivery iguquka.
Hayi, kabana power yakho. Mina ngibe lobaba uJustin Dabeni niwu-deputy wakhe. Thina we-executive mayors, we above ama-town clerks, we above ama-directors. Singela minister futhi ongasicontrola. Labapho ngama-ceremonial mayors. Okwakhe uColdat yikuthi nxa kuthe kwaba labantu bemzini ezobabingelela, nxa kuthe kwakho iklinika ayi-officiator. So umsebenzi wabo uzafanana nje lamakhansila. That's why kuthiwa ngukhansila meya. Kala power engakanani. Even amathenda lawa engizwa bethi bazawarivesa, kunzima ukuwarivesa. They can just review them. Bawareviewe kodwa awuwakhansili ngoba kulama-damage abakhona ungakhansila. So i-council ngokwazi kwami iyabingela mali yokubhadala lawo ma-damage. Ngithemba bahambile ku-training, hayi bafundile. Ayisikho lokhu ukuthola ngawukhampena yikho zakuthola susekhansilini, hayi kwehlukene.
Ngezinye indlela kuzaqhubeka kulukhuni ukuthi idolobho lithole amanzi, ukuthi idolobho lihlanzeke, nokunye nje okuhlupha abantu kubuthwe izibi. labathengisayo bengagcwala indawo yonke.
Kuzaqhubeka kulukhuni ngoba kathesi uminister nguye ocontrolayo. Ama-provincial council ngithemba nje wana izano bezingenele bebodwa. Uminister sezasebenza labo in conjunction labo.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo waba ngukansiler ekubandla le-CCC. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. UZulu usele bambe wangaphansi kulandela ukwethulwa koluhlu lwabaphathi ntambo iCabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe umnumzana David kudakwashe Mnangagwa ozakuba ngumsekeli kamnumzana Mthuli Ncube kugatsha lwezemali lomzukulu wakhe umnumzana Tongai Mnangagwa. Ukudakwashe ngomunye wabathole izicoco zama-degree ngeviki edluleyo ekolijini le-University of Zimbabwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ususwe kugatsha lwezempilakahle kwafakwa umnumzana David Mombeshora. Abanye bathi uluhlu lolu ngolungathembisi ukuthuthukisa ilizwe olungakaze lubonakale selokho ilizwe lathola uzibuse. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bayazibuza ukuthi ihloseni ngeyokuguqula inotho mbe ngeyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe kucabinet. Kuministry of Finance sibona kulo jaha ongudeputy khonaphana ozasebenza lo mthuli okuthiwa ngukhula Mnangagwa. Siye kuministry of Tourism sibone njalo kulojaha ozasebenza lo mama uRozi okuthiwa nguTongai Mnangagwa. Bathi lokhu kuhlukumeza umzimba ngenxa yokuthi uhulumende lo sokukhanya ngani ngomdeni. Bayazibuza ukuthi kuswelekala abanye abantu na ede bengancedisa uma befuna ukuthuthuka abangancechasisana ngeze umnotho, ngeze tourism, bafaka abantu singafaki ngebuhlobo esithi nepotism. Ngisho le constitution yeZimbabwe ayifuni abantu abalenketa abachabi abathanda ukusebenza lezihlobo zabo okuthiwa yinepotism. Namhlanje upresident sekhume wacamula iconstitution ngoba sefake abomdeni wabo.
Kodwa libona izasebenza kuhle yini iCabinet le ukuthi ingenelisa ukufeza injongo zikahulumende?
iCabinet le inkulu ngabe uhlanganisile amanye ama ministries aba ngama departments njenge Ministry of Higher and Primary ngabe zihlanganisiwe. Sabona njalo se create amanye ama ministries ngaphandle kokunciphisa iCabinet. Abantu babamba umlomo ngaphansi besithi gala abacebisi na abazamxhasa kwenzela ukuthi iZimbabwe economically, social and otherwise iguquke. Hashi ukudla ingoqezi zomlomo, abantwana abasakwanisi ukuya ezibhedlela, abagulayo abasazuzi imithi, nabafuna umsebenzi akusenamsebenzi ngoba babona ngokuthi iCabinet le inqele njalo iphungufaki ngoba abantu abangalam history abangaziwayo ukuthi bake benzani. Sibona ngani konke lokhu kuzabhidliza umnotho wethu ngamandla. Yikho ke thina sisithi kungcono sivumelane njengamaZimbabweans siqalise inew election ezakhipha uhulumende wabantu, hatshi ukuhamba nehulumende engawinanga ama-election usuzabona sebesenza ubugwerigwere faka izihlobo zabo. Konke lokhu kubuhlungu, kusukumeza umzimba, kukhombisa ukuthi lapho siya khona kumnyama.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje okunye okudanise abanye ukuthi kulabantu abalutshwana abadabuka ezabelweni zeMandebeleni. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazo omnumzana Methuseli Moyo utshele iStudio 7 ukuthi bekunzima ukuthi umnangagwa akhethe abavela esigabeni seMandebeleni ngoba bengavotelwanga ngobuningi abezanu PF abadabuka kulomhlubulo welizwe.
Sibonile iCabinet kaPresident ngathi iCabinet entsha ngokuthi ifakwe lamuhla, kodwa abaningi bengithi uminista abaningi abanye baphendukile njengominista ade bekhona abadala kwazofakwa nje abatsha lapha nalaphana. Kunzima ukuthi kuthiwe ukuthi bengenelisa yini basozobenelisa. Sizabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi basebenza njani, kodwa singakubheka ukuthi ubisele umthuli Ncube kufinance laphana. Kungabe kunzima ye, kodwa umthuli uyatshengisa ukuthi ulawo amacebo, ulayo ingqondo yokuthi kumele kwenziwe njani. Loba kwesinye isikhathi nje umumo usuka umehlule. Abaningi ababiselweyo ngominista njengakade bevele bekhona, kunzima ke ukuthi ngezinye indlela kucace kuhle ukuthi kulontshintsho bani olungaba khona mbo olungaswela ngalo. So kusitsho ukuthi yena upresident ubanika amandla anjani, i-freedom enganani ukuthi ba-implemente bebenze lokho ababona ngathi kunganceda ilizwe. Ngoba kwesinye isikhathi usuka kuxubane i-politics le-administration. So ke kuzabonakala kuya kwesikhathi ukuthi basebenza njani.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani, ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale. Ungathini nalo?
Ye, ungabheka iCabinet. Yes, abanye bathi abantu bathi balutshwane kuCabinet. Kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista andi bekhetha bephathi yakhe abawinileyo. So bavele balutshwane abezanu PF abawinayo emathebulezend. Njalo kumele abheke ukuthi bona ababawinileyo yibaphi vele abakona sokuba ngominista kusiya ngezinga lemfundo langomsebenzi abawaziyo. So kutsho ukuthi-ke ubevele elalokho kodwa i-limited choice, ubengela bantu abaningi, so ubekhetha kubona ababakhona. Yebo, ye abantu bengakhonona, kodwa ayikhali iprovince njengobulawayo wanti iZANU-PF yaphuma le 0 out of 12. So ke kutsho ukuthi akula muntu wezanu okade khona kobulawayo owinileyo kubengamfaka. Yikho-ke okudala khona ukuklala, kodwa uzamile upresident ngoba nxa ukuthi uyakhangela bakhona ama-minister, sikhuluma ngomthuli Ncube, sikhulume Thembiso Nyoni, u-Edgar Moyo, abangama full cabinet ministers abafakileyo. Yikho ke vele anti izikhundla zona zilutshwane njalo ama-province maningi angu-10. So ke nxa uminister bengaba ngu-30, kutholakala ukuthi abathize besithi 3, 4, 5 bavela ngapha. Ukunanzelelo lakho kungithanda ukuthi hayi mana ngibafake, ngoba loba abantu bakibo bengasivotelanga kakhulu, kodwa kwezinye indawo basivotele, soke wasekhetha kubonabo.
Lo-ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazwe. Okwamanje-ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi bonke abafungiswe ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele baveze inotho abalayo kungakedluli inyanga kaLwezi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi oke waba ngumeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga uzabekwa emathuneni e-National Heroes Acre eHarare ngomgqibelo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu ngumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Le nto ekhulunywa yi-ANC le ukuthi kuthiwa bazothatha amasosha lamapholisa beclean i-South Africa ukhipha ama-foreign, yikudakwa lokho, yikukhuluma umbhulu lokho abakwenzayo lokho. AmaZimbabwe kuzamele asuke lapha ahambe ayegcwala e-South Africa ukusukela manje kusiya next year. Yikukuhlanya lokho abakukhulumayo, ngoba uRamaphosa bafikile mbalula yibona athi bekhuluma nje emalangeni be isapoti izanu. Izanu manje uRamaphosa beqinisa ilokhu zenamakhaya esizayo e-South Africa zo tsobuna nga afethu wothi ngu president manje bezo sibeza zotshela abantu sase Africa ukuthi kona kumele bekhipha ama Zimbabwe bachaze ukuthi ama foreign bachaze ukuthi why bezidlala ngabantu bezimbabwe so lento abayenzayo leyo ukuthi imbhuruzela le ukuthi imbhuruzela le abantu bezimbabwe kumele basuke manje by South Africa yebutswana la wonke amazwe asesadaka ukuze bebone ukuthi uhulumende lo usifakile asithe simfazile uhulumende wezigebenga lo okhona manje ufakwe iface ungenelele ngenkani sohulumende okhethwe ngabantu sifuna ukuthi aphume sifuna kwenza ukhetho olutsha khathele ngalabo abantu laba le South Africa lo Ramaphosa lufikile mbalwa sikhathele ngabo ngiyabonga ngakhuluma ngumasenga ngapho kobulawa ephumule emadokini
Studio 7 bantu bezimbabwe nonke jikelele asitsheleni lo muntu athatha abantu abakhaphumahana kibo kusezambia lapha sezama ukushaya khona ikhulu kwayehlula angazi ukuthi ulwane ukuluya kwazini ngoba the time izipra forces ithathile izwe bathi wayecatshe emanzini ikhiphela amakhala phandle njengengwe bathi wayeyingwenye igama elithi crocodile lavela khonapho kubalekele emanzini akathathe abantu bakhe ahambe wena mugwadi ngini kuseMozambique hambo zambu khansele eMozambique walitshelwa ukuthi izimbabwe ngemaforeign waliyuropa kulo nyaka kuyagcina and ekugcineni kwenu asazi yabalekela ngapha yazisilani ukuthi silikhangele thili sesibona siyaphelela ngapha
kum kutshelela ke ngibonge nami ukuthi ngibe khona nami ukuthi ngirekhode nami ku Studio 7 akunanto eningi engizayikhuluma into engikhala ngayo ukuthi ke hayi ama supporters bafanele belandele umthetho ngoba lapha singakhangela ngokuthi kuthiwa ama players ama supporters e Highlanders angena e-stadium akahlela kulabanye abantu ezingathi thina ngama supporters kulama supporters kulama sympathizers kulama members a member can't do that yebo ama players lawa adlala under protest makukho ukuthi kulento engekho e wrong yenza ke le siyazi thina kudala suka le Highlanders kuze kuye kufa ulokuzeni ukholethi bahlangene ebulawa eHarare udlala iChibuku trophy yabuya yabuyiselwa lapha kwadlalwa wrong vele kungafanelanga ukuthi buye edlalele Rufaro kodwa ke lapho what we lost umuntu okuthiwa ukholethi bahlangene that was in 70s so ke okunye okwenzakalayo esikhaya ibuzwe ilizwe libuswa ngenye indlela esingakaze siyibone umuntu engalale ephuphile eqaphwe eqedukile uvuke ecabanga ukuthi hayi namhlanje mfaka ubani lobani vele ngakubo kutata umuntu owaresignayo ukuthi hayi kuthiwa urepile uyabuyiselwa futhi emsebenzini njani ngoba umuntu lwana wakubona ukuthi akuhambi kahle kodwa uyabuyiselwa emsebenzini hayi ilizwe libuswa ngabantu abanye abazicabangelayo kwabo hayi angazi ukuthi basithatha phi isibindi esingakuthatha ilizwe bezokwabo thank you
right mina ngikhulumayo ngumfokanhliziyo yeshua oh ya kodwa kwethu shuya ezimbabwe hayi kuzima shuya abantu sebe kuyizwe balenze ngani ngokwesobhu asongwesobhu kuphela lokho ngaso kufilthona ngezibongo hawo bakithi sophephe laphi inkosi yami hawo bakithi shuwa kuze kube nini shuwa lo nyaka besizamile abantu bebezamile ithemba labantu liwele phansi lo nyaka bakithi hayi kodwa asithemba lokuthi kusalunga asililahle ithemba lokho esilibeka lapha ithemba ukuthi kuyalunga kuphela kube kusafika ku-2028 sokulungisa
Studio 7 unjani nabasakazi bakho bonke nabalandeli jikelele linjani hayi thina siyaphila libingelelo esithina sikagiliti la ezibuhlungu esizizwa ukuthi izimbabwe kahle singakomnangagwa izimbabwe letho ukuthi singakomnangagwa siyidina family akuseyilizwe sokuwumuzwa komnangagwa poke siyababongisa bonke abakomnangagwa kuko konke abakwenzayo unkulunkulu uyeza ukukhangele konke abayeza abakwenzayo uJehova ongahlulwa lutho ukukhangele siza kubona ukuthi kuzogcina ngaphi noma aze izithathe ezigcine zikhambe ngenkosi uFaro uFaro naye kwagcina ikhanda waze kwafika isikhathi ukuthi alunge siyeze sake isikhathi
Studio 7 siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu bezimbabwe bebone umnangagwa lezanu PF yakhe bezimisela ukuthi bathi bangama president bagcobana bagcotshiwe kumele bavuse enye 45 years phezu kuhluphe kokungaka bengakhanyi lokuthi isikufisi somntwana wesikolo baza sisehlisa kanjani sibe yimalini uteacher uzahola malini tokuqala leyo usengakakhulumi ngaloko owawaxaka kudala imfundo umgabe obekwazi ukuhlonipha akula umntwana ezimbabwe bengafundi kodwa ngegovernment yona leyo kuthiwa yi-new dispensation yabomnangagwa abantwana bethu abasafunde emakhaya i-school fees ziyadula so behlulwe yi-health sector behlulwa yi-education behlulwa yimigwaqo behlulwe ukukhandla amathuba emisebenzi amakhampani akwabulawayo avalile wonke bengikwabulawa ngiyovota mina akula company khona basebenza kuphi abantu bakithi kuthiwa bebhadala i-fees okay umnangagwa lezanu p f ma ifuna ukubusa ngenkani i-5 years bafuna ukusikhandela ilizwe elinjani ngoba i-election sizame ukuvota sabakhipha nge-election bazifaka ngenkani okay inkani yabo le bafuna izifees isifikise ngaphi kumbe bona beyizane ukubelieve gawuli bafuna ilizwe leli ngenkani le abafuna ukuyenza kuze kuyofika kuphi sicela basiphendule khona ntezane ukuthi i-5 years le abayibambe ngenkani beyithathela uchamisa bafuna ukwenzani ngayo ngoba ilizwe leli libahlulile lababona noma beyiziphofu manje sebeyabona ukuthi bazempumputhe kodwa babona ilizwe leli liyabahlula so sicela siphendule ukuthi bafuna ukwenzani ngelizwe lelo
sanibonani kustudio 7 linjani kodwa abantu bakithi hayiye siyayizindaba kapresident Mnangagwa ogcoba abantu bangakhi bafaka abantu bakhi bezikhundleni ha vele into yabo beke lokho evisela imigxagxagxa yamaxhewu khona la yini into ayenzayo 43 years be akulanto eyenziwe laphana sizozothwala nzima nje amajesphala street ha lapha sithwele imbawula abantu bakithi sithwele imbawula akunanto eyenziwayo bazidlela nje imali bayenza ukuthi bantshontshe kahle nokuvota nje sidlalisa izikhathi zethu sithi siyavota sivotelani idoti yodwa leyo hayi laba kunzima la hayi libayikele bahle lamasela ngamasela ayohlala esidla ngoba into zokusela akulanto esizabenza yona ngoba bona bathembe yonke i-security yabo qholo sejohane lesi
ye ngingilele enkundleni basakazi bantu bakithi mina ngokubona kwami angimboni impela ukuthi kusesekhona umuntu ongathi ihamba acaba ukuthi izano kukhona okunye engasakwenza eZimbabwe kodwa ehamba ecaka ukuthi izano isengathuthukisa ilizwe khangela le cabinet yakhona efakweyo umuntu wanozuliselela abantu bakhe abayenza bonke amadili yibo futhi ababisileyo kambe khona laphana mpela ukhona umuntu mpela ocabangayo ongacabanga ukuthi kudlaba le ntuthuko ilizwe nje liyabonakala ukuthi liguqa ngamadolo okunye njalo futhi kanti umehluko wefazi le 5 brigade cabanga ukuthi into efanayo ngoba i-5 brigade into eyayibunjwe ukuthi izoqeda abantu abaphikisana lo government ifazi layo ibunjele ukuthi khona izothumba abantu abaphikisana lo government ngalokho kuyabonakala ukuthi ilizwe asiyindawo izano kungeke kuvuke namhlanje ukuthi izathuthukisa ilizwe njalo futhi uma ngempela izano ilawo ama-supporters ayo katokwenza be-foster abantu ukuthi bebala ndele yini okwenza ifazi yayi ivotisa abantu ngenkani yini bona ama-supporters belawo kuyacaca mpela ukuthi kuliqiniso ukuthi ama-supporters abalawo babamba abantu ngenkani yikho mpela esikubonayo laphana kodwa abantu abasacabanga ukuthi kuzaba le ntuthuko abakhohlwe bephinde
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngenombolo ze WhatsApp ezithi
+1 202 465 0318 Kwa 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 kw ngola ngingabhala ngapha njengamabire ngola ngikhonje njengawindo mthova khonje njengawindo mthova zwa khonje njengawindo mthova zwa khonje njengawindo mthova manai khonje njengawindo mthova zwa khonje njengawindo mthova zwa khonje njengawindo mthova zwa khonje njengawindo mthova.
Konje njengu windu umchova ingoma kama 99 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ntambama ngo half past 7.